Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lecho nanjani mthwakazomuhle olamukela kustudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 23 kunhlolanja 2018 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngebandla le-MDC elikhokhelwa ngobaba uChamisa u-acting president wethu. Sonke siyazi ukuthi sivele eBuhera kwakuChamisa wazisa uZulu waseZimbabwe ukuthi okwenzakale eBuhera usethume amasotsha akhe abakhangela ngokuhlala kuhle lokuxokozela futhi bagcwayisise ukuthi kuyini okwenzakaleyo.
Inkokheli ye-MDCT ibe lomhlangano yavumelana ukuthi umnumzana Nelson Chamisa nguye osaphethe isikhundla sikamongameli waleli bandla okusemthethweni okwamanje.
Isinqumo esithethwe yikhansili nje sivele emhlanganweni sesibatshelile ukuthi khonkhona kumele banike abantu i-3 months notice ngoba sibona ungani isigadi abasinikile umhlaka 1 kasoze asebenzeke ngoba sikhuluma nje basitshengisa indawo kuphela kodwa abakazilungisi. So njengoba bengakazilungisi singazake sivume ukuthi abantu baphonge uyajikelwa egangeni.
Abaphila ngokuthengisa besebenzela endaweni yegodini kobulawayo bathi umunicipal kumele abaphe inyanga ezintathu ukuze bazilungiselele bengakasuki kulindawo. Kuhlelo Woza Friday lamhlanje siphethe umculi wehouse osedume kakhulu kwelebhilithane uSukoluhle Ncube. Abanengi bambiza ngo-Oluhle. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Inkokheli yebandla le-MDCT ihlangene eHarare lamhlanje yavumelana ukuthi umnumzana Nelson Chamisa nguye osaphethe isikhundla sikamongameli waleli bandla okusemthethweni okwamanje. Lokuthi ukuba kwakhe kulesi sikhundla kwenziwa kulandelwa isisekelo sombuso lanxa nje bekhona abangavumelani lakho lokhu abagoqela unkosazana Thokozani Khuphe. UMavis Gama usipha lolu daba.
Intathelezindaba yikuba lomhlangano wenzelwe e-Anglican Cathedral Hall endaweni yokuba wenzelwe esigodlweni saleli bandla eHarvest. Embikweni wakhe kokwenzakala emngcwabeni kobe ngumkhokheli waleli bandla umnumzana Tswangirai okhokhela uhlangothi lwezomvikela wenkokheli yebandla umnumzana Giles Mtsekwa wethule ngasekutholile kudaba lokutshaywa kukankosazana Khuphe labanye bakhe.
The committee will record its findings.
The committee is over the pants. Okuzatholakala isho umbono wayo itwayise osaphethe isikhundla sikamongameli kokungenziwa mhlanhla abantu bayabuletha ubufakazi kithi okubalisela amavidiyo azosiza ikomiti ukuba kuthathwe nyathelo bani.
Abebandla leli bathethe leli thuba ukuxolisa kumaKhuphe labanye bakhe ngokwenzakale eBuhera lapho abahlukunyezwe khona beze emngcwabeni kaTswangirai eHumanikwa Village. Osaphethe isikhundla sokuba ngumkhokheli waleli bandla uChamisa utshela umhlangano lentathelizindaba e-Anglican Cathedral Church ukuba abazotholakala belomlandu okukwenze lokho bazojeziswa kabuhlungu.
We want to apologize to Vice President Thokozani Khuphe.
Sithanda ukuxolisa kumsekeli webandla uThokozani Khuphe ngesehlakalo esiyakufayo esamehlelayo. Kungaba nokuphikisana ukuba kuyini sibili okwenzakalayo. Iqiniso yokuba saba khona lesi sehlakalo kasivumelani laso lakancinyane siphakathi kukuxwayisisa ukuba njalo engatholakala elomlando uzojeziswa kungakhathekile ukuba uphethe sikhundla bani.
Okusekelwe ngumsekeli wesikhulumeli se-MDCT unkosazana Thabita Khumalo.
Njengebandla le-MDC likhokhelwa ngubaba u-acting president ubaba uChamisa bakithi sicela mayuyu mayuyu kuphambanisekile njengebandla leMDC udlangudlwangu kasibo bethu. Silethemba ukuthi sizavula amehlo ngoba sokukhombisa ukungenzakala ukuthi lezitha ziyangena zigqoke impahla zethu bese besenza ngazani yithe senze lo udlangudlwangu. Bakithi sicela ukukholisa zulu kandaba waseZimbabwe bekungayisiyo ntando yethu le ukuthi kwenzakale ububo bungaka, kodwa siyathembisa ukuthi sizazama ukuthi ngezindlela zonke kungazokwenzakala futhi.
UMakhumalo utshelela umsakazo ukuba kuzomele kucwayisiswe ngokugcweleyo okwenzakale eBuyera, zazakale iziganyi ezachaya uMakhuphe.
Njengebandla leMDC elikhokhelwa ngobaba uChamisa, u-acting president wethu, sonke siyazi ukuthi sivele eBuyera. Ubaba uChamisa wazisa uZulu waseZimbabwe ukuthi okwenzakale eBuyera usethume amasotsha akhe abakhangela ngokuhlala kuhle lokuxokozela ukuthi bacwayisise ukuthi kuyini okwenzakaleyo. Umzile kade sekhuluma ukuthi hayi sebecwayisisile, njalo kulobufakazi obubuyayo obutshengisa ukuthi sizabusebenzisa ukuthi silungise lokhu. So sesiphinge insuku eziyisikhombisa ukuthi sanelise ukuthi sibone senzeni. Xa kule cala sizalandela umthetho wakuleli lizwe lomthetho webandla.
Inkokheli yachaywa kabuhlungu emngcwabeni kaTshwangirayi ibalisa umsekeli webandla uNkosazana Khuphe obona ngezokuhlelwa kwenhlelo ebandleni leli, Mnumzana Bednego Bebe, ummeli wetsholotsho eMathebeleland North uNkosikazi Lwazi Sibanda, obeyisikhulumeli sebandla uMnumzana Obert Gudu lonobhala jikelele uMnumzana Douglas Monzora. Lanxa iningi lenkokheli yaleli bandla ingenela umhlangano, ubengekho uMakhuphe, uBebe kanye loNkosikazi Sibanda. Abamunyu ngodaba lokukhethwa kukaChamisa ukuba ngosaphethe isikhundla sikamongameli, uMnumzana Douglas Monzora lo engineer Elias Mutsuri bebekhona. UGudu wahle waphuma kuleli bandla ngemva kwalesi sehlakalo sokutshaywa kwabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Kunjalo nje abazi ngokwenzakala kuMDCT bathi omunye wabasekeli bakamongameli waleli bandla uNkosazana Thokozani Khuphe wehluleke ukuya emhlanganweni lo ngoba enxetshwe indlebe yinzwabethi ezimcebise ukuthi engayi ngoba engatshaywa. Abantu laba babikwa babemncwebe njalo indlebe ukuthi engayi emncwabeni kaMnumzana Morgan Tswangirayi ngolwesibili, kodwa yena kabakholwanga. Wafika ke watshaywa lapho waphosa watshiselwa endlini. Enye inkokheli engayanga emhlanganweni wanamuhla ibalisa uMnumzana Love Momoyo ongumgcini sihlalo webandla, uMnumzana Obert Gudu owayeyisikhulumeli sebandla kodwa othi kasafuni ukuba kuleli bandla, kanye lonobhala obona ngokuqoqwa kwenhlelo ze-MDCT uMnumzana Abednego Bebe. UChris Gande weStudio 7 uxoxela Bebe ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Well, angila bufakazi ukuthi kuhambe njani njengoba usitsho, ngoba bengingekho mina, bengisenkayi bengomhlangano izolo. Kusho ukuthi ngezindlela angisazanga nokuthi kulo mhlangano lo wenzakalayo. Ngisengathi nxa ngifika ekuseni namhlanje ngako-10 koBulawayo ngezokuthiwa kulo mhlangano eHarare. So angiboni ukuthi ngumhlangano engingaba wazi ukuthi-ke ubungowani, bekuhamba njani, bekulobani.
Manje okungakwenzakale ukuthi ungatholi imbiko yomhlangano lo kuyini? Ukuthi ubungekho kumbe zikhona indlela eliyalisebenzise ukuthi lazisane ngomhlangano nje?
Unfortunately, nxa ngikukonstituency indawo eziningi akula network. Kungenzakala ukuthi nxa kuwukuthi kulo muntu ondileyo kuthi ukuthi ngidingile wathola ukuthi ifoni yami ingabambeki.
Kodwa nxa kuyikuthi ububambeka bakuthola ubuzahamba yini?
Nxa kade ungumhlangano wephathi oqondane lokuthi wenza into zeinhlelo zephathi eziqondane ukuthi zilungisa udlwangudlwangu ngoba usephathini, hhayi bengingala sizathu sokuthi kungayi.
Manje ke njengoba sekukhulunyiwe lokho okukhulunyiwe emhlanganweni lo, kuyini lini elizakwenza elingikade lingekho emhlanganweni lo? Lizathi balitshele yini bese lilandela lokukhulunywe?
Chris, umhlangano phela ngowabantu, abantu yibo abazasitshela ukuthi senze njani.
UMnumzana Abednego Bebe ngunobhala obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla le-MDCT. Ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7.
Okay. belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, ku short wave 4930, 6065, 15460 la ku 13860 kilohertz.
Abaphila ngokuthengisa besebenzela endaweni yegodini kobulawayo bathi umansipala kumele abaphe inyanga ezintathu ukuze bazilungiselele ukusuka kulindawo. Imijova ethwalela egodini kanye labathengisayo laba batshelwe ukuthi kumele basuke egodini ukuze abakhayo baqale umsebenzi mhlaka 1 kumbimbitho. Ubathabile Masuku usipha loludaba.
Ukansili wakobulawayo wanikeza ikampani yeterracotta umsebenzi wokwakha indawo yamavinkili egodini mall lapho okuzabe kugadelwa amabhasi lemichova. Umsebenzi wokwakhiwa lapha kumele uqale mhlaka 1 Mbimbitho njalo bazisa abathengisayo kanye labemichova ukuthi basuke endaweni le ukuze umsebenzi wokwakha usungule. Laloba kunjalo abaphila ngokuthengisa bemelwe inhlanganiso yabo ebulawayo Upcoming Traders Association bathi bafuna ukunikezwa inyanga ezintathu ukuthi basuke egodini. Umeli wenhlanganiso le umnumzana Dumisani Ncube uthi indawo okumele bayekizwe azikalungiswa njalo kumele banikezwe inyanga ezintathu ethi bavela khulumisana labaphathi becouncil becela ukuthi banikezwe isikhathi.
Isinqumo esithethwe yi-council nje sivele emhlanganweni sesibatshelile ukuthi khonkhona kumele banike abantu i-3 months notice ngoba sibona ungani isigadi abasinikile umhlaka 1 kasoze asebenze ngoba sikhuluma nje basitshengisa indawo kuphela kodwa abakazilungisi. So njengoba bengakazilungisi singazake sivume ukuthi abantu baphonge uyajikelwa egangeni. Inye yangkhona ingali laphana izesa endaweni yezesa laphana ngu-13 laphana ku-13 avenue. Inye iku-3rd avenue lapho kuzamuvela khona imchova yeluveve yonke iluveve. Then ezinye zangkhona ziya ku-2nd avenue kodwa ezinye esesiyisuggestile ungafika emapostori nxa usehla ngaphansi kule ndawo ehlayo vertically opposite yikho la esiyisuggesta.
Unkosikazi Sekayi Ndlovu othengisela egodini uthi bezwa ubuhlungu behanjiswa kwenye indawo abesabela ukunikezwa indawo engelabantu njengegodini. Uthe egodini kufana lefekthali lapho abasebenza khona beziphilisa kunye lemuli zabo.
So indaba le ukuthi kukhona igodi liyasuswa liyathathwa la kuyasi affecta thina njengama vendors cause le indawo yethu lapho esiphila khona sikhulisa abantwana bethu ngali indawo yiyo industry yethu ifactory yethu akula msebenzi akulana abantwana bethu sibaphilisa khona apha sibhadala ischool fees sibhadala ama rates ethu yonke into yikho lapho sithola khona imali asilayo amanye ama resources ukuthi singathola ngawo imali ngaphandle kwalindawo yesegodini.
Osakhulayo umnumzana Ndodana Sibanda uthi egodini kubasiza ukuthi bathole ingcosana abaziphilisa ngayo ethi ukususwa lapha kuza kwenza bahlale kuphela baswele ukusebenza.
Indaba ukuthi sithuthe egodini kuyakusenzela ukuthi lati njengoba singabantwana ukuthi singasitholi imisebenzi ngoba singasuka lapha lati asila msebenzi siyayenza ngoba sesesihlezi ezindlini sihlala labogogo labokhulu malathi sithengisa lapha ezitendini kuyakungcono kuyakusincedisa lati.
Umnumzana Vincent Donga omunye walabo abamela abathengisayo uthi bavumelane lecouncil ukuthi abangeke basuke bengaphiwanga inyanga ezintathu. Uthe njalo zaqhubekela phambili behlangana lecouncil ngomvulo ukuze kuqediswe isivumelwano lesi.
Izinto esivumelane lecouncil ngokuthi asingeke size simuve singazange saba le 3 months notice. Kumele kuqale kube le notice ye 3 months ukuze abantu benelise ukuthi bezinike isikhathi sokubana betshela ama customer ukuthi baza kuya le endaweni enje ngoba lapha baya khona asikwazi ukuthi indawo eminjani ende sisazama sizame lokuthi sitshena sizathola izindawo lezi alapho kuzasiwa khona abantu abe council bayavuma ukuthi hayi ngikhona sizaqedisa nge Monday or Tuesday ukubana sivumelane ukuthi bana i notice yethu esibanika yona e 3 months yiyo yena leyo fanele sibanike yona ngoba akula ngenye indlela singayenza.
Abantu abathengisa egodini bangaphezulu kwenkulungwane ezintathu. Isikhulumi sekhansili yakobulawayo sethula umbiko welanga eliqondileyo lokuthi basuke egodini ekuqaleni kwenyanga kaNhlolanja. iStudio 7 yehlulekile ukuxoxisana lecouncil ukuthi iphe imbono yabo ngalolu daba. Ukwakhiwa kwegodini mall kuzabiza izigidi ezingamachumi ayisithupha zamadola, njalo ihlandla lakuqala lalumsebenzi likhangelelwe ukuthatha inyanga ezilichumi lanhlanu. Ngimele iStudio 7, ngiwobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kulabo sakhulayo asebemanyene eHarare ngenjongo yokuthuthukisa ulwazi lokulwisana lodubo lokusilela kokudla okwakha umzimba ngokusungula izivande lokufundisana lozulu ngokuqhakatheka kokulima ukudla okunje. Kubika uMark Peter Ntambe.
Abasakhulayo labo bathola ithuba lapha nalaphaya ukubikisa izilimo abazilimayo kundawana ezitshiyeneyo ezingabonwa ngabantu abaye bezulazula kizo. Osakhulayo uMatthew Piri wenhlanganiso ye-Community Capacity Building Initiative Center for Africa uthi basekela imisebenzi kahulumende yokulwisana lendlala ngesikhathi abantwana abangaphansi kweminyaka emihlanu bekunkinga yokuhlaselwa ngumkhuhlane wokusilela kokudla okwakha umzimba ngokukhuthaza ukulima ukudla okulomsoco lakuzivande lapho abahleli kikho. Njengalokho abakutshengisa ke bekubukise ehoteleni ye-Rainbow Towers eHarare.
Organic farming itirikhuluzira kurimwa kwechikafu chisingashandise mishonga kana mafertilizer.
Sikutaza ukulinywa kwezilimo singasebenzisi amafertilizer lemvundiso zesilungu. Silima lokufana le-pastry delight, celery delight, meat delight, okunikeza amandla lokufana le-iron emzimbeni okuyiko okukhuthazwa ngogacha lwezimpila kahle.
Uthi bagcina belungisisa lokhu kudla ngokuhlanganisa lokunye okwengezelela isimo sakho okufana lechukela lesawuto elidingakalayo emzimbeni. Ugatsha lwezempila kahle luthi ulokusilela kokunye okudingakalayo emzimbeni kukudla kwabantu okufana lamavitamin le-iron okugcina kusenza ikakhulu abesifazana ukuba begcine besidla umuhlwa bezithwele. Osakhulayo uChenjera Ibangure uthi abantu kabazifundise ukulima izivande belima ukudla okwakha umzimba bengasebenzisi imvundiso yamafertilizer lemithi yokulimisa njengalokho akwenzayo kulokho akulimayo esebenzisa imvundiso yendulo.
Okay, right over there we have Rosella.
Lapha sile Rosella esilima esiphathisa kumpila kahle yabantu, iphathisa lakuzifo ezifana le-BP lokuvikela nje umzimba kuzifo ezijene.
Uthi ulezilimo zendulo ezilula ukuzihlanyela engadini kodwa zilokudla okwakha umzimba njalo ziselapha. Omunye osakhulayo uPritchard Musebe uthi kulokusebenzisa imvundiso yamafertilizer lemithi yamaherbicides elakho ukubangela imikhuhlane ethile ebantwini kuyadingakala ukuba uzulu afundisane ukusebenzisa ke izibi anazo emizini yakhe ukulungisisa imvundiso yama-compost enikeza ukudla okulungileyo. Uthi yena ugcina kakhulu ekulimeni imbida agcina eyomisa isiba yimufushwa.
Yield in the vegetables like parsley, the likes of
okufana le-parsley, spinach, lokunye okusinikeza ama-vitamin ngoba ama-vitamin edingakala ukwedlula okunye emzimbeni okufana lama-protein.
Uthi abantu kabakhethe indlela zokulondoloza ukudla kuwomile ngokukuchaya ngendlela ezilungileyo bengasebenzisa ama-microwave kumbe ugetsi kodwa besebenzise ezinye indlela kugoqela ilanga ikakhulu kungelathuli lengcekeza eduzane. Inhlanganiso ye-Scaling Up Nutrition ithi umntwana oyedwa phakathi kwabahlanu ukhathazwa ekungakhuli kuhle okuthiwa yi-stunting ngenxa yokusela ukudla okwakha umzimba eZimbabwe. Inhlolisiso ethe yenziwa iveze ukuba isilinganiso sokungamachumi amabili lasikhombisa ekhulwini sabantwana abangaphansi kweminyaka emihlanu baswela ukudla okwakha umzimba okuludubo oluhlangana njalo labo mama abazithweleyo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Ku-Life Talk lamhlanje sixoxa ngodlakela oluqhamuke iHarare. EHarare izolo abantu becasulwe ikuhamba ngenyawo enzikini yedolobho ngemva kokwehliselwa katshana ngamakhombi. Kufe abantu ababili. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 nxa lifuna ukungena kuhlelo. Ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulezi zalwane zakwele Congo ezinhlanu ezibulawe ngamapholisa lamasotsha akwele Rwanda ngesikhathi zizama ukuchitha ukutshengisela kweziphepheli ezisola ukungaphathwa kuhle enkambeni ezihlala iziphepheli kwele Congo. Uhulumende wele South Africa usesungule isitimela esisuka eJohannesburg sisiya eMessina okuyinto eyamukelwe izizalwane zeZimbabwe. Kubika uBenedict Nhlapo.
Kusukela ngenyanga ezayo kaMbimbitho, izizalwane zeZimbabwe ezithwele imikungulu ezifuna ukuya ekhaya seza kwenelisa ukugada loba ukufaka imithwalo yazo esitimeleni esiya eMessina bese zidinga ezinye indlela zokuchapha umngcele sezilubhekise ekhaya. Uhlelo lwalesistimela lusungulwe namhlanje ngumphathi ntambo ogada lwezokuthutha kwele South Africa umnumzana Joe Maswanganyi. UMaswanganyi uthe ngemva kwamaviki ambalwa lesistimela ukhangelele ukuthi siqhubekele phambili siyefika eHarare lakoBulawayo. Kanti uthi sizabe silobutofotofo obumalisayo.
We have got a conference facility there. We also have a coach there.
Kunendawo yokuqhubela imhlangano kulesistimela. Kule tolokisi elokuzithokozisa abantu bezigidele. Sizofaka njalo i-Wi-Fi ukuze abantu benelise ukungena ebulenjini be-internet bezisebenzisela amakhompyutha abo labo makhalekhukhwini indlela yonke.
Isiphathamandla senkampani ezitimela kule South Africa umnumzana Mthuthuzeli Swart utshele Studio 7 ukuthi lesi sitimela sizanceda kakhulu izalwane zeZimbabwe.
Siyazi ukuthi abantu abaninzi abaseZimbabwe kukho izinto abazithenga eSouth Africa ababuya bayozithengisa eZimbabwe. Kanti ngoku because bezosebenzisa i-train ezabe ikhona isho ukuthi ne i-price ezizobhatalwa ngabantu baseZimbabwe ngezinto ezithengwe eSouth Africa azizophakama, zizoba phansi kakhulu. So lanto izokwenza ukuthi abantu bakhone ukuseyiva imali yabo.
Le linyathelo selimukelwe ngezandla zombili izalwane zeZimbabwe. Inengi lithi loba nje lesistimela sizaqala siphelele eMessina kuzabiza imali phansi ukuthi bafange impahla zabo esitimeleni bayekwehla eMessina bese bedinga ezinye indlela zokuthutha phambili. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Khulekani Dube uthi sebebheka amehlo abomvu ilanga lapho esizaqala khona ukufika kontutu ziyathunqa.
Siyajabula kulokhu ngoba sizokuyosizakala thina ngoba yithe sindwa imithwalo uphathi sezimoteni kuba nzima kakhulu ngoba ama price abamphezulu kakhulu kodwa esitimeleni sibhekelele ukuthi siyothola ukuthwalelwa ngeprice engcono lathi noma sizihambela sihambe ngemali reasonable.
Luloliwe uzabe suka eJohannesburg ngolesihlanu ngokwata pas 5 ntambama ayefika eMessina ngesabathu kuseni ngokwata 9. eMessina usuka ngensonto ntambama ngo 25 past 3 esiyafika eJohannesburg ekuseni ngo-16 minutes to 6. Abafuna ugada amatolokisi kawonke-wonke bazahlawula i-100 rand, bese kusithi abafuna alembheda babhadale i-160 rands. Mele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Umqeqeshi we-Highlanders uMadina Ndlovu uthi iqembu lakhe lizimisele ukuphakamisa inkezo ye-ZNA Charities ngesonto lapho elizadlala khona le-Dynamos. Kubika uJoseph Njanje.
UNdlovu utshele intatheli zindaba zemidlalo ngolwesine emini ukuba umdlalo ababhekane lawo awusoze ube lula ngoba iqembu le-Highlanders ligcwele abadlali abatsha.
Besingazimiselanga kangaka ukuthi khona singangena kufinali, ngakho-ke sokwenzakele sokumele ukuthi khona silungiselele ngemfanelo ukuthi sihambe-ke siyodlala-ke le-Dynamo. Abafana basabatsha njengoba ngitshile kodwa-ke amalungiselelo we-training silesiyenza konke semandleni ethu khona silungisele ukuthi khona singabe singathola i-first cup yethu. Kodwa-ke nyazi uzaba nzima abafana abazimisela ukuthina bazoba gijima.
Iqembu la Islanders lifinyelele ukuyadlala kufinal yalonyaka yomncintiswano weZTN Commanders Charities ngemva kokunqoba ele Chicken Inn nge-2-1 kanti ele Dynamos lona linqobe ele Cape United nge-1 kanya. Umdlali weqembu le Dynamos okhuliswe liqembu la Islanders uMarshall Machazane uthi bona bazalandela imfundiso abazayiphiwa umqeqeshi weqembu lelo uLloyd Mutasa mhlabe dibana lele Highlanders kufinal.
Ifinal sizosebenza so mamela ukhoche ukuthi yena ukhoche uthini lesizohamba kufinal sidlale njengoba ukhoche leke bese sitshelile ukuthi sidlale njani into le engayisho kuphela.
Iqembu elizanqoba ngesonto lizathola inkulungwane ezilithumi lanhlanu ukuthi elizanqotshwa lizathola inkulungwane ezilithumi. Umncintiswano weZTN Commanders Charity Shield uyingxenye yenhlelo zebutho leZimbabwe ezokudingela usekelo lwemali izigoga labafelokazi njalo upha ithuba abaqeqeshi bamaqembu aphatheka kuwo elokucolisisa amaqembu abo phambilini kokuqala kwemidlalo yeligi. Nyakenye iqembu leCape United yilo eliphakamise inkezo ngemva kokunqoba ele Highlanders nge-3-2 lokhu ngemva kokuba sekutshawe imbeko kufinal. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Kuwoza Friday lamhlanje uEzra Chisaspanda uhamba lomculi wehouse odume kakhulu kwele Bhilitane uSukoluhle Ncube ohamba ngegama lokuthi nguOluhle.
Banengi abantwana beZimbabwe abalesiphiwo sokuhlabela bengazi ukuthi balaso. Intombazana le yathelekela kule Britane ilandele ukuzofunda, kodwa yathola ukuthi isiphiwo sayo sisekuculeni. Akaqedanga sikhathi, wahle wangena estudio wacindezela imculo yakhe, wahle waba nodumo olukhulu. Oluhle sewazicentela indlela yakhe kwezomculo. Wena mzasi bamthanda kwamagama. Njalo weZimbabwe bakhala ngaye. Kusobala ukuthi usebenza gadalala ngazo sonke isikhathi ukuze asiphe indlikizane zengoma. Sihlelo Woza Friday. Sijayiva lomhlabeleli wehouse music uOluhle.
Ngiqale ucula ngo-2006. Kuze kube khathesi ngo-2018 ngicule izingoma eziningi kakhulu ezijiyeneyo. Ngirekhode ama-studio amaningi ajiyeneyo kusukela eLondon kuye eSouth Africa siya eGermany kuze kube lakathesi. Kodwa kwakathesi sengikwazi ukurekhoda i-voice yami ngicula, sengikwazi ukwenza i-production ye-music. Sengilamaculo amaningi engiwenzileyo. Iculo elami elidume kakhulu lidume eSouth Africa elithi Fuka Maunamathe, kwaze kuba lelinye elilandelayo elithi Zinosiririsa, kwaba lelinye elithi Linda. Fuka Maunamathe lo Linda sibe ngunumber 1 kuma-radio stations ahlukeneyo eSouth Africa. La maculo mabili bajabulelwa ngabantu kakhulu, kodwa maningi amaculo engilawu. Nxa ngingabala ngingaqeda ilanga lonke ngibala.
Nengi abafuna ingoma zakho phela loluhle zona zitholakala ngapi Mancube?
Umculo wami utholakala kuma website acheneyo afana nale iTunes, Spotify, Beatport, Amazon, Tracksource, lamanye amaningi nengi afana nale CD Baby. Labafuna ukulandela uOluhle bangamlandela ku Facebook igama elithi Oluhle. Abafuna ukungilandela ku-Instagram balandela uOluhle Ncube. Labafuna ukungilandela ku-Twitter igama nguOluhle Ncube.
uOluhle uthi kabuyele emuva kwezomculo njalo ukhalele ukusebenza nabaculi abadumileyo emhlabeni njengoba sokwacula emcimbini ehlukeneyo ngaphetheya ehlabela labo Oliver Mtukudzi, uMafiki Zoro, Malaika labanye abaningi. Nasiphethe umculi wehouse music uOluhle. Uhlelo Woza, Woza Friday. Ukuthula kini lonke libe lempela viki elithukela.
7 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.